isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle, siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesithathu mhla ka 15 kwenkwezi 2019. Igama lami ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ususa umnumzana Joram Gumbo esikhundleni somphathintambo kahulumende obona ngamafutha ezimota lomlilo kagesi.
Ngingazi ukuthi isizathu esiyisona esimgqoke esenza ukuthi bemkhiphe kuyini, kodwa ngicabangela ukuthi ikwehluleka kokuthi iZimbabwe ibe nefuel nje.
Kulabanye abantu abathi basekela okwedlulwe yinduna uNhlanhla yamangwendiweni othi uhulumende weZimbabwe uyehluleka ukubusa.
Yena ngokwaso uMnangagwa uyakubona ukuthi uyazehlulekela ngoba elokhu enzenile impilo zabantu sezibenzima okuphindwe okumangalisayo.
Sebebaningi abakubandla lamademokrats eMelika abafisa ukuncintisana lomongameli Donald Trump kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse umnumzana Joram Gumbo esikhundleni somphathintambo kahulumende obona ngamafutha atshiyeneyo kanye lomlilo kagetsi. Umnangagwa owethule umbiko lo izolo kusihlwa uthe uGumbo usezasebenzela ehofisini yakhe. Isikhundla sakhe sesithethwe ngumnumzana Fortune Chasi obengumsekeli womphathintambo wezokuthuthukisa izakhiwo. Ababona ngokwenzakalayo bathi uGumbo usisele ukuthi uyehluleka ukuphatha kahle uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota kwele Zimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Gumbo kanye lomnumzana George Jalamba isikhulumeli sikamongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqondobanzi Magonya ingcwethi kwezombusazwe.
Ngingazi ukuthi isizathu esiyisona esimgqoke esenza ukuthi bemkhiphe kuyini, kodwa ngicabangela ukuthi ikwehluleka kokuthi iZimbabwe ibe nefuel nje ngoba abantu bathwele nzima lapho ifuel ekhona iyadula. So ngiyeqinisa lokuthi imbangela yokuthi bemsuse kusikhundla sokuthi abe nguminister in charge of oil procurement yikho khonokho okubangeleyo. Singazi njalo nxa kulokunye, kodwa ngibona sengathi nxa bemsusele ukuthi uyohluleka umsebenzi kumele ukuthi sikwamukele.
Ye, kodwa sibona ngazani lo ongenileyo kambe engenza ongani kumbe sithi izimanga yini ekudingela amafutha emoto.
Uyabona Dube, amafutha emoto akhona emazweni nalayo wona agebhayo. Esingakwaziyo eZimbabwe ukuthi kanti khona vele ukwenza ukuthi siswele amafutha kuyini, ngoba i-foreign currency eZimbabwe yayithola sisebenzisa i-US dollar yokuthengwa ngayo crude oil kumazwe labo ayiwona ayembayo. So ukukhona okuyimbangela ukuswela okwenza siswele amafutha eZimbabhukwini yikho kumele ukuthi sibe kwazi, ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi amafutha eZimbabhu angena but kafike ezimoteni zethu adlule besiyawathengisa eZambia.
Pho ke umalo kukhangelwe ngaphi manje lapha Baba Magonya, ngoba kukhanya abantu bathole nzima kakhulu lapha?
Kangiboni ukuthi umnumzana yena lokhona nalabakana bonke ilizwe ukuthi kukhona abangakwenza. Ilizwe lathi selifuna izandla ezintsha, zifuna ubuchopho obutsha, zifuna abantu abazimisele ukuthi besebenzele abantu hatshi ukuthi besebenzele imuli zabo lezikhwama.
Kwini ongakwenza Baba Magonya wena nxa abantu bengakubiza bethi Magonya nanti ilizwe lungisa sibone?
Into yokuqala mina Dube engayenza nxa ngaliphiwe ilizwe leliyana yikuthi ngibone ukuthi umthetho welizwe uyalandelwa. Umuntu owebayo uyabotshwa ukhanjiswa ejele. Okwesibili yikwehlisa amandla kuhulumende esiqongweni ngiwase ezigabeni esithi devolution. Angizukuli devolver ilizwe leliyana into 10 provinces, ngiyali devolver into 2 provinces. Hayi akho 5 lokho abakukhuluma, into 2 provinces, iMatabeleland leMashonaland. Ngizinika amandla iprovinsi zona ezombili ukuthi zirane umnotho wazo, kodwa kukhona lapho ziyabe zihlangana khona esiqongweni, lapho engiyabe esiyabe sihlezi khona, you know, as national leaders. Kuningi esingakwenqabela ngokuthi sikwehlisa sehlisa amandla ayizigabeni ezimbili hathi 5 leya bakhuluma ngayo le ezimbili yikho ngibona ngani kunganceda dube ngoba linganika abantu ukuthi bezilungisele isigaba sabo lingukhulumende osesiqongweni libe libatshela ukuthi imali yonke liyikholekthayo ama taxes elwakholekthayo ezigabeni zeni la sifuna ukuthi ligcine 75% i-25% kayibuye ku-central government bese sifaka imithetho ezakwenqabela ukuthi abantu betshontshe ngoba inkalakatha yenkinga esilayo i-corruption tule i-corruption yiyo i-problem esilayo number one kuleyani lizwe kulandela ukungalalelwa lokungalandelwa komthetho lakhona ukuthi lamhlanje ningangacabanga kuyabopha uDube nxa yona uDube ngiyambopha kodwa nxa kona uSibanda uSibanda kangimbophi ngoba umngani wami
lo ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi kwezembusazwe kulabanye abantu abasekela okwethulwe yinduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni othi abantu bahlupheka okumangalisayo kwele Zimbabwe ngenxa kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehluleka ukubusa ngemfanelo abakhulume le Studio 7 bathi kuliqiniso ukuthi uhulumende kamnangagwa uyehluleka ukuguqula umnotho welizwe inkulumo yenduna izondise abalandeli bakamnangagwa abathi ukhulumele eceleni omunye wabasekela induna le ngumnumzana Dingumuzi Khumalo odabuka esikhosini
iqiniso laphana ukuthi uhulumende nalo owebandeli busayo unozondo kakhulu labantu bemandebeleni ikakhulu laba abavusa amehlo ababonayo ububi bakhe ababonayo ukwehluleka kwakhe bona bobantu babathandi yikho ebabumbela amacala induna uNhlanhla Mangwe ngumuntu olesibindi umuntu obaziyo ububi bakhe ongabufihliyo ububi bukahulumende yiyo nje kuphela into ayifelayo kakukho kunye
ye kodwa ngase sikhangela ke baba Khumalo ungathi ke khonokho akwethuleyo kade kumele akwethule kumbe uchaphe umngcele walapho kumele ame khona
hhayi kachaphanga umngcele induna yibo abanikazi bezigaba njengokutsho kuwa kwakho uhulumende nsuku zonke kodwa yena nxa eyabe bona ukuthi okuqondileyo yikuphi khonokho uyabe bonele isi-community yonke ngoba yibo abaphathi bezigaba akubonileyo sibili kuyinto endle eqondileyo induna ithi yona emaplazini ngale ikakhulu kuntaba zinduna kanye lapho kule ntaba ezinduna khona yindawo ehloniphekayo indawo elembali yabantu besindebeleni ngakho ubona kufanele ukuthi bona labo abaphethe amaplazi wona lawo babe yibo abahlala emaplazini kungaze kwathiwa kuzona ezo ndawo sekuyahlaliswa kutsha abantu ngoba kule mbali eqakatheke kangako indawo yona le ingagcina iphiwa abantu bokuza abantu abangahloniphiwe isiko lesindebeleni njengesikubonayo kwezinye izindawo
kugcine
sekuphathwa ngendlela engayisiyo ehloniphekayo
ye siyakubona khonokho Khumalo kodwa ke nxa sesikhangela futhi okunye ongabe kukhunywe induna yikuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kungani azehlulekela nje ngakho ulakho ukuthi abantu bamhlamukele khonokho kungazani kuzokuzondisa uhulumende ayisikho yini
kodwa ke khonokho kungazondelwa nje kuphela ukuthi kukhulunyelweni kodwa iqiniso yilona lelo njalo ngitsho la yena ngokwakhe uMnangagwa uyakubona ukuthi uyazehlulekela ngoba elokhu engenile impilo zabantu sezibe nzima okuphindwe okumangalisayo akula ngitsho lokukodwa okuhamba elizweni okusobala ngitsho la kusalukazi esisemakhaya ukuthi hayi lapha kulokhu ehluleka okukhulu kakhulu hayi siyonto ukuthi umuntu angayiphika nje kuphela ukuthi kukhulunyelwane ngoba iqiniso ukuthi kwenzakala kuye wonke umuntu
yes ngathi la ufuthelene nje
kakhulu ilizwe lonke lifuthelene hathi ukuthi abemandebeleni kuphela wonke umuntu uzubuhlungu njalo ubuhlungu bangikhona bukhwela nsuku zonke
umnumzana Dingumuzi Khumalo udabuka esikhosini sixoxe laye ekobulawayo umnumzana Victor Matematanda umsekelo omphathintambo kahulumende obona ngezomvikela uthi induna uNhlanhla Mangwe Ndiweni kumele alibambe lingajoni.
Ikomiti yedale leCongress kwele Melika ebona ngokwenzakala kwamanye amazwe AUS Senate Foreign Relations Committee ijayela ihlombe ilizwe leSouth Africa ngokuquba ukhetho olubalulekileyo. Abakukomiti le bagoqela umnumzana Chris Coons okubandla lamademocrats labanye bakhe umnumzana Cory Booker lomnumzana Tim Kaine. Ibandla lamaRepublicans limelwe ngumnumzana Todd Young lomnumzana James Rich. Bathi ukhetho olwenziwe kwele South Africa luveza ukuthi ilizwe leli lokhu liqhuba okwakufiswa yilabo abalwa impi yenkululeko belwisana lenketabetshabi yabamhlophe. Bathi bazasebenza kahle lohulumende kamongameli Cyril Ramaphosa ukwenzela ukuthuthukisa amazwe omabili kanye lokuqinisa ubudlelwano belizwe leSouth Africa leMelika. Ilizwe leSouth Africa lathi likhululeka ngomnyaka ka-1994 labuswa ngumoyi uNelson Mandela. Umsakazo weZBC ubika ukuthi icelele MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Gubhe selicele igqwetha umnumzana Lovemore Maduku ukuthi alonde isinqumo esisanda kwethulwa ngumthethwandaba othe kumele kuqhutshwe ukhetho olutsha kubandla leMDC kulandela ukubhubha kukaMnogeni Tsvangirai owayekhokhela ibandla leMDC T. Umthethwandaba weyekhodi uthi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri abakhethwanga ngemfanelo nguTsvangirai ukuthi babe ngabasekeli bakhe. UNkosazana Dokozani Gubhe usesithi nguye owakumele angene esikhundleni sikaTsvangirai. UMnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo eVictoria Falls okhangelane lamapentsheni. Uhulumende uthi abantu abathiya umsebenzi baqhilwa okumangalisayo ngamakhampani aphatha imali yamapentsheni. Lokhu kubikwa liphephandaba leChronicle. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthakazelela ukuhlangana losomabhizimusi umnumzana Gwande othi upheka isinkwa esifika inkulungwane ezinhlanu 5,000 ngelanga edolobheni leGweru esebenzisa ingqoloyi elinywa kwele Zimbabwe. Umongameli Mnangagwa wethule lokhu enkundleni yeTwitter kukhasi lakhe likamongameli.
Yi Studio 7 lisuza siphuma ngapha Voice of America e Studio 7. Soku isikhathi senu khonapha ukuthi lisithumezele imlayezelo yenu lingakhohlwa ukuthi lithumeza njani phela. Lisithumezele ku WhatsApp kunombolo 801-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Ngibonga ukukhokha kwenu ehlelweni namhlanje ngendaba yamagetsi. Indaba yamagetsi le ilohlupho ingakithi thina uzulu ngoba asilalwane okwethu yikutshelo ukuthi sobunje basitshela sebesenza ngathi sivele amagetsi angikhona bakhuluma ngawo kawakho avele kawakho sebeqalisile ukuwahambisa ngikhona besitshela maloduba khona siluzwa thina ukuthi kuthiwa ngamanzi ekariba ukutheni ukutheni kodwa hayi navele sesikwazi ukuthi konke lokhu kubangelwa yindaba zokubuswa kwelizwe ngobana ilizwe lethu wakathesi kalibuseki ngoba ungakhangeli ukuthi bona abezisa imisebenzi yabo bafuna ukubona besebenzise i-forex imali enjengama-euro kodwa kuzulu batholiswa amabhondi nalawo amabhondi nalawo kathesi kaasasebenzi ukuthi bakwanise ukuyathenga into zabo abazifunayo ukuthi basebenze into zabo zikambe labo kufanele bayidinga imali i-forex ebhenki. Ibhenki bayatshelwayo ukuthi imali kayikho kumbe bakuthiwa imali eyelimithiweyo oyikho kwenza la magetsi abasibawona abe malithwane. Njengabantu bezimbabwe sizijayele ukuvalwa sivuma bese kuthiwa amanzi ekariba kasekwanini. Kuni kungaba liqiniso lokuthiwa amanzi seyehlile ekariba kulaqini indaba ekhona ngezepolitiki yindaba ekhona la amanzi ekariba agcwele okungekhuyo lapha imali i-forex iyusa ilo lingaphiwa abantu kodwa ngakade kusenza kwathiwa ibhondi liphume namhlanje kusebenze iyusa akuphele inyanga liyabona amagetsi segcwele ngoba sibithola imali ukuthi bayenza imisebenzi yabo ifana. Kodwa ngendaba yaleli bond leli selihluphile ukuthi ungahamba loba ngaphi kanti sebenzi kanti esetawuni ungahamba ufuna ukuthenga isigqoko ifoni konke ngama-usa kuphela. But bona bayalalokho besithi i-usa ibhondi kalisebenzi kalisebenzi lo umsebenzi walo kasisalibuka sisawubona.
Salibonani basakazi abahle abe-Studio 7 yase-Voice of America. Ngithi lami ngilibingelele njalo ngilibonge ngomsebenzi wonokusakaza indaba eziliqiniso esingazizwayo kweminye imisakazi. Siyalibonga kakhulu ngalo msebenzi eliwenzayo. UNkulunkulu abe lani sibili. Mina nginguThomson Dowera, ngikhuluma ngingapha eWange enumber 5.
Salubonani, salubonani abalaleli be-Studio 7. Hayi ekuseni kanje ngiyalibingelela nje bomama, ngifuna ukulibonga lomsebenzi omkhulu elawuyenzayo okusiyelusa thina sibe lokho esikhona kathesi. Yini nje la yenza umsebenzi omuhle kangaka. Ngiyabingelela umama wami sibili uNarozi yena usemberengwa endaweni yemberengwa. Hayi ngambona nje bengilayo last 2 weeks, so yehayi besile sikhathi esihle kakhulu. Hayi saba lokuthaba kakhulu ukubonana labazali lezihlobo zonke. Hayi ngiyababingelela nje bomama esibafunayo ngomama bomelayo labantwana. Sifuna bomama nje ngokati ngoba umama wami ngiyambona ngoba ngabukhula sibona esenza umsebenzi omuhle lakathe. Siyangisabe ukuthi ngimenzele izinto, ngiyamenzela izinto kakhulu. Ngaba khona last week, hayi le nkomo sibili ngahlaba badla eli hlobo kwaba le sikhathi esihle esi-right kakhulu. So ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu.
Sikhangele ezwa kwamanye amazwe, inhlanganiso ye-Freedom House ithi ohulumende abaningi kuzwekazi le-Afrika banemithetho evimba ukusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa. Inhlanganiso le yethule lokhu izolo kusihlwa. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende wakwele Venezuela wabulala abantu ngesikhathi betshengisela emigoqweni besithi sebefuna uhulumende omutsha, hatshi okamnumzana Nicolas Maduro. Umanyano wamazwe entshonalanga oyi-European Union uthi kumele kume ukulwisana kwamalecacha lamasotsha kahulumende kwele Libya. Amalecacha la afuna ukususa uhulumende embusweni. Kuhlandla leli-ke esikhangela-ke ngabantu abatshiyeneyo ukuthi-ke sizwe ukuthi lamhla silobani, sizokuthi silobaba uThami Kagwayi. Zulwandaba lamhla-ke esixoxa khona labantu-ke abatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Silobaba-ke uThamu okagwayi uzibiza ethi ngumalume. Malume kunjani?
Ngiyaphila Dube. Angizibizi ngithi ngumalume, abantu bangibiza bethi ngumalume.
Awubone-ke malume. Lona vele ibizo lakho vele lonke kuthiwa ngubani malume?
Kutho ukuthi mina igama lami lonke kuthiwa nguThamsa Nqamoyo.
Aha.
NguThamsa Nqamoyo.
Udabuka?
Phuma eGwanda laphana, ngizalelwe eGwanda. Ngakhulela eGwanda lapha emhlubulweni waseManama.
Ha, esuthwini ngale.
Ngakhathisa.
Ye, akusiyele ukuthi khona mpoko ekhona ungapi?
Lapha ngikhona Dube, ngiyathanda ukuthi ngitshengisele abantu into kuseduze lasezulwini, sendaweni okuthiwa kuseToronto eCanada.
Kunjani khona?
No, kuyaphileka Dube.
Ye,
kuyaphileka mpela amangabazi.
Awusiyele ukuthi wenzani khona?
Lapha engikhona, hayi ngiyasebenza Dube njengomuntu olemuli labantwana. Hayi ngiyasebenza, ngisebenza ku-food industry, kutho ukuthi ngi-production manager ine meat and seafood processing facility.
Yes, ngathi nguwe phela ohlaba ama-beef lento njalo. Usithumezele phela.
Ya, ngaya yonke umhlobo wenyama wonke ubuzwa kimi lapha Dube.
Ye, akusitsheleke ukuthi okunye ongani uyakwenza kwini?
Dube ngilaba bathi ngesilungu bathi ngama-social influencer or social commentators. Njengomuntu nje okhule ekhuliswa yisalukazi esakonkala ugogo uMankala, ngingumuntu lwana olothando lwabantu Dube.
Yes, siyabona sibili kule Thami live lapha, kusitshela ukuthi yini lokho esikubona ebulenjini be-Facebook lapha
kukhasi lapho leli
Dube into engayinazelayo ukuthi ngathola ukuthi abantu bakithi sisabalele umhlaba wonke la ngathola nganazelela ukuthi isizungu sisibulele Dube ngasembona ukuthi njalo isizungu sisibulele kunjalo ngananzelela ukuthi kulama problem amaningi asehlelayo njengabantu abase diaspora main one being ama divorce rates lama marital problems nje sikelele lokukhulisa abantwana ngase ngicabanga ukuthi no kahle ngivule ikhasi elizohlanganisa uZulu kandaba wonke abantu bakithi bakamthwakazi together futhi sizama ukuthi sibonisane sibambane sikhulisane sincedisane ukuthi kathi imizi yethu singayiqinisa kanjani ukuthi kathi kuyini esingakwenza ukuze silungise si-avoid ama divorce rates not only that Dube lesizungu yazi phela Dube kunabantu abaningi abahlala umuntu ehlale eyedwa engelamuntu engelasihlobo
ugcina ukukhulumisana nemduli ye kunjalo ba ugcina ukukhulumisana nemduli yabo
ye ngase ngisisi mina no kahle ngifake ngisungule ikhasi leli kwenzela ukuthi abantu bafike lapho bathole umuzo wokugwedisa umthunzi ukuthi laba bazizwe besekhaya nxa bexoxa labanye abantu yayibona indaba Dube
hayi ngiyabona sibili indaba kodwa isikhathi sethu sesiphelile akuvalelisa uZulu khonapho ke tama
ngiyabonga Dube ngokufake emoyeni ngibingelela uZulu wonke ejikelele uZulu kandaba
ye siyabonga kakhulu ke uTama uMalume okagwayo khona ngale ke eToronto
ikhathi asakhane live abangabe belalela bafuna ukulandela asakhane live ijoyine khona phana leza sithola
ye limzule sibili asakhane live kufacebook libe limxhume khona ngale kusetshenzwe siyabonga kakhulu ke Thabo
ngiyabonga Dube
Wudlandla esihlolisisa ukwenzakala kwele Melika namhla sixoxa ngokhetho lokudinga ukuzancintisa uMongameli Donald Trump ngomnyaka ozayo. Sokulabantu abedlula amathumi amabili afisa ukungena kukhetho lolu bekucele lamademocrats. Kuzakhethwa oyedwa kuphela ozancintisana loTrump. Akesizwa umnumzana Phithizela Ngcobo odabuka kwele Zimbabwe ohlala eMelika ekhuluma ngodaba lolu.
Mina ngombono wami ngikubona kuyinto enhle isizathu ukuthi abantu bayathola abantu abaningi abokukhetha kibo njalo kutshengisa lokho abathi ngesilungu yi-democracy in action siyabona thina ekhaya into enye esihluphayo ukuthi abantu abakhokhelayo bahle begcotshwe kungaba lo munye othi laye uyaphikisa usezondwa nxa ekwelinye ibandla sokuthiwa ye uthunyelwe yilabana nxa engalwana sokuthiwa uthunyelwe ngama-CIO ikanti into enhle ukuthi abantu ababuye ebantwini bencintisane abantu bekhetha umuntu abamfunayo mina ngithi loba kungaze kube yi-100 kumbe bangaki into enhle ngoba abantu basuka bezikhethele umuntu abamfunayo
ye kulabanye abathi kukhanya baningi kakhulu ngakho ke nxa bebaningi kangaka kutho ukuthi engxe abantu laba bayamesaba umongameli Donald Trump so inkoko lokuxoze loku nje kambe ngabe kunjalo
mna ngombono wami kusho ukuthi abamesabi kathi umuntu nxa umesaba uyazigenga usithi nantsho lonke liyasemdlalele khathana kutho ukuthi bonke babona ngani hayi bazizwa amandla labo bengambamba bamba uTrump wakhona yikho befuna ukumthathela isikhundla sakhe
kodwa nxa sukhangele sibili ebantwini bonke laba ubona ngazane ungani kulo mkantsho sibili ukuthi angene ukukhetho lukamongameli njalo nqobe umongameli Donald Trump ngabe ngubani
hayi leyo yindaba enzima kodwa ngombono wami isifiso sami bekuthi sike sithole umuntu ongumama oyinkokhethawo kambe sifa siyahlala sikhokhelwa ngamadoda amalanga wonke so zakhuluma kuse sifiseni sami iqiniso ukuthi ngibonani owayengumongameli owayengumsekeli ka-Obama uBiden hayi ngani uqinile kodwa ngifisa lalo umama bamthi ngu-Elizabeth Warren ngoba nguye umama osekhulume ngathi osebuye lama-policies ukhuluma ngama-policy emfundo ukuthi abantu lapho abantwana abaningi bahambe ezikolo baphuma benezikweleti ezinkulu ema-universities uthi yena kumele abantu befunde mahhala so sibona ipholisi yaleyo njalo abantu abamnyama lapha omama abamnyama kuthi abaningi bakhona bayafa nxa besipha abantwana ezibhedlela lapha nxa bekhululeke yena usethe khona izibhedlela mazwanje ukuthi indaba omama abantu abamnyama besifa nxa bebeletha abanye laba beminye imihlobo bengasi nje abantu abamnyama so mina ngizakhuluma kwisifiso sami ngifisa ukuthi ngabe siyathola umongameli owesifazana u-Elizabeth Warren
ye kodwa abantu kwele Melika bazimisele yini okwamanje ukuthi bakhethe umuntu ongumama
okwalapha abantu abaningi bekhunye abaningi abathanda umuntu ongumama sikubonile ngo-2016 kuhillary clinton even lamanje abaningi bakhona bangani abakakukhwabithi ukuthi umuntu ongumama uyakhokhela kodwa asazi engxe kungatshintsha
kwenziwa kwini kona ukuthi abantu bengani abakukhwabithi kangako
kulalokhu ngiyasilunga bathi yi-patriarchy uyabona abantu abazala bakhulelwa lapho kubusa khona obaba esikhathini esiningi besaba ukutshintsha izinto ngahlale khumbula ukuthi abantu abangobaba yibo abayenza khonokho. So i-touchcard ikhona yonke indawo emazweni wonke, umhlaba wonke, abantu nje bathanda umkhokhelo wamadoda macanthi. Amadoda yibo abalesifinde, yibo abalamandla.
Kodwa-ke angaphuma-ke uWarren omjoyo abe nguye okhethwe ngama-Democrats, kambe angamlahla phansi uTrump yini?
Hhayi, uyamlahla phansi. Ngingavele ubone simthetha lwana. Asomama wokudlala lwana, ngumama olomkantsha, ngumama owaziyo izinto, ngumama okhulumayo. Kodwa ngisho nje sikhonokho sokusuka nzima kwakho ukuthi yona iparty yakhe yakhona leyo izasebenza okungakanani. Ngoba uTrump phela yindoda ethanda ukwethusela, and abantu abayethusela abantu bayabathanda esikhathini esiningi. Inkunzi ebhongayo phela leyana yidlala engutrump.
Umnumzana Phithizela Ngcobo udabuka kwele Zimbabwe, sixoxe laye eseMaryland khonapha kwele Melika. Yes, sike sibone-ke ukuthi abantu bathini lapha-ke enkundleni yeFacebook kwi-VOA Ndebele. Ukhumbulani dlamini uthi livuka njani basakazi bethu be-Studio 7 sihamba nani namhlanje. Kuzobuya-ke uMandla Gama ukuthi amavuko bafowethu. Sibongakhulu-ke Mandla Gama. Owamanje lo Pamela Khumalo uthi sengikhona babadube. Kodwa kothi singene ke silithi chake umculo ka Charles Banda nangukonapha.
Ingoma enye okuthiwa nguZulu Zulu Vuya, it's a traditional song eya esikhule ngayo vele thina sikhula kuhlatshelelwa izulu. Ngayenza ngenye i-vision, ngasebenzisa i-creativity yami. Iyo ingoma engani yahlabusa la ku-album okuthiwa Indebe Zakho. Ngakubonga ukuthi siyathanda ukuthi bonke abalandeli bethu, abalandeli beSunduza, abalandeli baka Charles Banda HA Mahlaba, siyalincusa kakhulu kulo msebenzi esihamba ngawo, because mhlaka 24 and 25 May sizobe silo msebenzi omkhulu eBulawayo Theatre, siperforma ishow okuthiwa ngu-Adventures of Robert Moffatti, ekhuluma ngeScottish missionary lenkosi uMzilikazi, kubonisa isiko lakudala uMofati esiza leBhayibhili, bexoxa loMzilikazi ukuthi ulangena njani iBhayibhili. Njalo uMofati simqashekisa because nguye owaguqula ulimi lwesilungu walufaka kuTswana iBhayibhili lakhona.
Siyabonga kakhulu-ke ijaha leli uCharles Banda, singake hluka nokuthi sikhangele kade kugokhela namhlanje. Umongameli eMasomnangagwa usesuse uMnumzana Jola Mgumbo esikhundleni sophathintambo kahulumende obona ngamafutha athiyeneyo lomlilo kagetsi. Kulabanye abantu asebesekela kakhulu-ke okwethulwe yinduna uNhlahla Yamango Ntweni osesethuselwa ngukhulumende ukuthi ukhulumele eceleni. Siliqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo wonke isidube.